sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo mohle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi, kanti le mihogo ilayo idla ubhedu. Kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa? Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezichiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcwethi kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobu budli. Sixoxe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust.
Nxa izulu lingabuya masinyane kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingatshaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe lentandabuzo, kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lokungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga, hayi sesibuyele kundlala yanyakenye, kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye, kuba lezi qintana kumbe inti ziqinti lapho abalimi abakhala khona ngayo imihogoyi ukuthi isiqede amabele, siqede izilimo zabo. Kodwa kwezindawo hayi abakahlangani lalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi, abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeni lolo hlupho. Siyakwethemba lokho. Kodwa hayi ayisikho ukuthi khona indawana zonke, kuba leziqinti lapho esigila khona imkhuba.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF abafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028. Lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. UMnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu. Kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele, kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe, kubuye kuyiwe njalo kureferendum, kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into esingayisho ukuthi umthetho uyavuma ukuthi constitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu ukuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abantu kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni yikho kudingakalayo. Abanye njalo bephikisana nalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje umbe kusasa iseza qhubeka kwamaviki okwezinyanga mhlambe kweminyaka lokho kuqhubeka kusiya phambili ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale abangafuna ahlale balabo bayala njalo ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka inhlanganiso ezinye zime ngapha abanye abantu beme ngapha abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi ngokuba abantu behlukene phakathi. Kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzaya ngokuthi oqoqeka ngcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono iyabe ingasoze iphumelele ireferendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo ireferendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle mhlambe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje kuselempikiswano kuselokudonselana kuselokudonselana lakulo iqembe libusayo ele ZANPF kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke akukacaca ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kaNcube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha echefunye Social Association ngenhlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelele ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelele ukuthi kuzafundiswa abatsha.
Siyichefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop echefunye primary ozakwenzeka kusukela mhlaka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregister le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe iminjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu kunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngapi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje?
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-actor ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale njalo bethole ilethuba lokutshengisa ama-talents abo. Njengechefunye Social Association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise ama-talents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njengechief nge-Social Association senelisile ukwenza i-talent show ebekhona mhla ka-28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma-provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa loNkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye-Chief nge-Social Association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa eChefunye Primary School koBulawayo lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngudaba kaNcube.
Sibonge uTabo kaNcube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uKeeps Dube. Namhlanje ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Incwadi kwezamasiko esintu sikhuluma ngembiza kababa. Ngwenya, sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Iya, usithelele Ngwenya, imbiza kababa kuyini?
Akuduwe nabalaleli, singathi thina abadala babe nendlela zabo zokuqinisa imizi. Enye yazo okuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana bangabe sekufika isikhathi sokuthi ke unabomama lapha ezindlini ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babe banamakhosikazi amaningi. Uma ngale uthole ukuthi nxa lamakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla kodwa omunye bezalwa kwenye indlu, omunye ezalwa kwenye indlu. Uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi ubaba bake wathathama amandla ngayo kodwa-ke babe lezimbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazi nemithi
ye khonapho-ke Ngwenya okwemithi iyangikhona babeyithathama
babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithatha ifake emanzini kube kuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube nezimputshana futhi nazo ezinye zazihaywa zibe yimputshana othola ukuthi xa kudliwa khonaphana ebatshele omama ukuthi hayi xa ngiphengela ngeza kube lesobo uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilomuzana imputshana leyana. Lokho kukodwa sokuqinisa imbiza kababa. Qina le qolo leli azizona impela engumqhemane.
Kusasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Kukhona babuDube nje. Into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba banamhlanje mhlawumbe kunye yikukudla lokwesesikudla kulezinsuku othola ukuthi loba uzayisebenzisa imbiza kababa kodwa ukudla okudliwa ngabantu mani kuyababulala imithambo yegazi le. Othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nala abantu abadala esakhona sibabona.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho?
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini. Okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ungathatha lokuhlanzela lokhu kwenze kanje. Awuyavuka umbuzi kababa qinqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthola ukuthi ngaba umuntu omdala umuntu omncane kodwa esikhathini esiningi kuba yibona abantu abaisalelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze ngoba abanye baba lenhlanhla nje uthola ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi bana wami xa ufuna lokhu kube nje thatha lokuhlanzela lokhu kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala lawe ombonayo uzejwayeze yena uzoyivula imfihlo yakhe akutshela ukuthi hayi fana mo funa kini kanje yesalaje kanje nazo nje nabo laba abela kubendabu baya yaba baya azile izinto xa futhi wasondela kibo baza kutshela ukuthi hayi mawufuna ukuthi ukini iqolo usondela lapho uthathele kuma uqeda lapho uziqinise ke ngempuchane ezinje okanye ngempandeje
yesiyabonga kakhulu ngamaphitshane ngikhuluma ngokuqakatheka kwesintu esinje ngamaphitshane sibili kakhulu
kuqakatheke kakhulu ngoba uyibona imizi ichitheka kandlela okunye kusuke kuthinte khona lokuzele emakamelweni lapha ma ungabuza ngempela abantu abaningi uthole ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizathobane esenza umuzi wachitheka uthole ukuthi awusizwe esibambekayo usubona ukuthi xa ukujula ngokubuza ukuthi inkinga ibe khona bayana ekamelweni yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu ngokubuyela esintwini sethu sisebenzise amakhambi esintu lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele siqineni loko abantu basendulo ababeyiwo
hhayi siyabonga kakhulu ngwenya ungadinwa kusasa ba
siyabonga kakhulu nathi sibona ukubalaleli
hhayi ye siyambonga ubaba umbuso ngwenya incwadi kwezamasiko esintu besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo sithembayo uGibbs Dube ngiyabonga
ngigcina amasiko
wenu
owangusenziwe mandu
ngigcina
amasiko
wenu
sibonge uGibbs Dube ngezamasiko Kuhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Ngizokhuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo. Udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa nguSathane izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamachumi lamane. Ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho. Ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMatthew chapter ka 6 iverse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukubuzilile kodwa kuyihlo osekusithekeni lo yihlo obona ekusithekeni nguye ke ozakuvukuza Ngakho ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngesikhathi lapho uthandaza ngesikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonoko ukuthi sithole isikhathi zomthandazo lokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu, kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho ubandezele, ungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba. Ngendlela vele uNkulunkulu ekuqalise nayedale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yokuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esi esinqoba ngayo inyama lenkanuko zomzimba ikuzila udla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abanenge abangamaKristu isiKristu saba sicedakali asindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimenze izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilo kahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi ebeyisiyabe siphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa into njalo engakwenza ukuthi ube lempilo kahle. Asibuye lendaphana ukuthi uJesu sifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile akumelanga ube ngumuntu lwana osuhamba usumemeza ebantwini. Hhayi mina ngizile ukudla kwesikhathi esingaka, hhayi mina ngenza into ezingaka, hhayi mina kokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngabe indlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla. Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzeleleni ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo yingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe. Njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Spanda ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla ubhedu eminyakeni esanda kwedlula edlalela iqembu lesizwe elama Chevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u-7. Ngasembuya koBulawayo, qala form 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela emagwegwe lapho engangifunda khona, emagwegwe High, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjamin Mwariwari. So isikole engakhula engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo we-cricket wayengawazi ebutheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team emagogo engayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasonto yayisegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics. Ukijima izinto engangizenze engangizithanda, and then cricket ngayiqala hake okulate. Ama-team engadlalelayo ngadlalela iZimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nte sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India laseQatar. I-manage ukuthi ngidlalele abathi World Giants. Most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngoba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalele iqembu lama-Chevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Ithi ndidlale ama-World Cup for iZimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, singathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia, sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli one of amagame engalithakazelela kakhulu.
Iqembu lamaChevrons lake ladla ubhedle lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezinsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChristian ngaba le ncazelo na?
Kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo wonkono ufuna ukubekezela and ngathi bayobiza ngesikhiwa bathi determination and ikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele ikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukubana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa eyi kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezama ukubasekela abafana.
UChrisis wathatha umhlalaphansi kuqembu lesizwe kodwa lokhu edlala ikhilikithi ekwele India
wathe siya ngenza kunengiloko engidlala but like mengisitsho ukubana ngidlala abathi i-Legends League okwamanje ngidlala e-India lamathimu engiwadlalelayo like because ngathi okwe-international sengijile kudalwa ngabantu abaningi abanye awufana labo Chris Gayle o-Abhijan Singh o-Suresh Raina abaningi aseba-retire kwi-international cricket kodwa kukhona i-league abathi i-Legends League so yiyo engiyidlalayo. And okunye engikwenzayo ku-coacha ukuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele 27 igama namu ezwe Jesus Bana
Zimbabwe.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozivisa ngo DJ Ma 12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa Botwell Ndlovu phuma ePlumpt esigabeni saseMacingwana ngoDJ Mathof on stage. Umusic ngiyokuqale ngo-2020 ngadropa EP eyayinama-track ngu-8. Ngabuya ngo-2021 ngadropa ama-single track nango-2022 ngadropa ama-single track. Kwabuya ngo-2023 ngadropa ama-single track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Epic Falls.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje besivala ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 0647271616 0647271616 mangabe uselizweni lase South Africa. Ikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esikucela kibo loxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwabo asiyilutho.
DJ Ma 12 esigqibela uhlelo lwethu.
asidibaneni uhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.